Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza zise-Washington DC.
Olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 23 kuMfumfu 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Phambili kubambana. Phambili empukuko. Phasi laba thengesi. Silabo yini?
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ibandla leSouth PF lizajezisa kabuhlungu amalunga ebandla leli athothozela ukungezwani. Izakhamizi zikhala ngokwenziwa ngabemba amatshe aligugu kobulawayo. Abadabuka eZimbabwe abahlala kweBotswana bakhala ngokuncipha kwamathuba emisebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ibandla leZanu PF lizajezisa kabuhlungu amahlongandlebe akubandla leli athuthuzela ukungezwani. Wethule lokhu ngesikhathi kulokuxozela kubandla leli phezu kodaba lokusuka kumbe ukuhlala kwakhe embusweni kungafika umnyaka ka-2028. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnangagwa owethule amazwi la emhlanganweni wedale le-Central Committee eHarare namuhla uthe kulamalunga ebandla leli abaphikisana nalokho okuthandwa nguZulu kazange aveze amagama alabo abenza lokhu, loba nje kusobala ukuba kubangwa ukuthi asuke kumbe ahlale esikhundleni kungakafiki umnyaka ka-2028.
They need to always fight against infiltration and their waywardness within party structures. We must decisively deal.
Kumele silwisane labasilwisayo sikhathi sonke, lamahlongandlebe laba abafuna usilwisa kumele sibalwise sisebenzisa imithetho yethu.
Lokhu kuza ngesikhathi kule mbiko ethi umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ufuna ukuthatha isikhundla sikaMnangagwa singakafiki isikhathi sakhe sokusuka esikhundleni. Kodwa uChiwenga kakhulumi lutho ngodaba lolu. Ubekhanya ezondile uMnangagwa ekhuluma emhlanganweni lo.
Phambili kubambana. Phambili empukuko. Phasi laba thengesi. Silabo yini?
Hayi, kulungile. Qhubeke ngomsebenzi.
Ibandla leli liqhube umhlangano wedale le-Central Committee lo ulandela owenziwe izolo owedale le-Politburo ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu owe-Annual National People's Conference ozaqhutshwa kobulawayo. Ingcitshi kwezombusazwe zithi kusobala ukuba kulokulwisana kubandla leli ngenxa yokungazakali kokuba uMnangagwa uzatshiya isikhundla sakhe kumbe hatshi ngo-2028. Enye yalezi ngcwethi umnumzana Rejoice Ngwenya uthi kulokutshaya amanzi amnyama kubandla elibusayo.
Yikho ngingazi ukuthi nxa yena esithi yena kulezigiligigi zemhlanganweni wezanu ezifanele zishaywe ngoswazi, angibonthi utshone yena kazake athi yena laba abathi bona ngabe ebusa kufikela 2030 kabathuli, kazange atsho njalo. Yena uyabe sithi yena angisoze ngidinge ithuba lokuthi ngibuse okwesithathu. Yikho yilami ngisithi kufuna vele angizwisisi ukuthi ukhuluma ngani lo ubaba lo.
Umnumzana Ebert Jamuka owebandla le-People's Unity Party laye uthi kuthunywa intuthu kubandla le-ZANU PF ngodaba lombuso kamongameli.
Abanye bafuna uChiwenga angene njengamanje, abanye bafuna uMnangagwa aqhube njenge-president until 2030. Bathi uMnangagwa sefeyile izinqumo zakhe zonke, ama-promises aka-Emmerson Mnangagwa.
Kulabanye abathi udaba lolu lilakho kukhulunywa emhlanganweni ozaqhutshwa kobulawayo. Kodwa umnumzana Thedi Ncube okuhlanganiso ye Leaders for Africa Network uthi umhlangano webandla leli kawusoze ukubeke kube sobala ukuba ngubani ozathatha intambo zombuso ngo-2028. UMnangagwa usekhulume kathathu ngokuthi kafisa ukuqhubeka esembusweni, kodwa kulamalunga ebandla leZANU-PF athi kumele ahlale esikhundleni. Amalunga la achaya islogan esithi 2030 uMnangagwa uzabe lokhu ekhona. Abakuphikisayo lokhu bachaya phansi ngenduku besithi sokumele kungene omunye esikhundleni lesi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kuduma kuze kudabuke izindlu ngesikhathi kugejwa ilimestone ephumula kwaBulawayo. Edolobheni leli kuke kwaba lokudoselana njalo phakathi kwezakhamizi zeRichmond, Cowtree Park Land Company ebizama ukugiga isamende duzane lendawo lapho okulahlelwa khona izibi ebizwa ngokuthi ingozi mine. Konke lokhu sokujiya abantu abaningi kwaBulawayo bezonde okwamagama ngokwenziwa ngamakampani emba ilimestone lokunye. Bakhona njalo abalonde udaba lokwenjiwa kwamatshe aligugu balethula ngokugcweleyo kumabonakude. UNqwele Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uduma uze kuzwele ebantwini abahlala ePhumula abathi inkampani yemba ilimestone isebenzisa amahola atshaya kuqaqamba endlebeni njalo kudilize izindlu. Le ndwangu lazo sezibaleka kwezinye indawo kwenjiwa khona amatshe aligugu. Kwesinye isikhathi lubamba nki uthuli oluthunqa emigodini yekampani yakwele China eyeWali Inquiry Private Limited. Phezu kokunanzelela okwenzakala edolobheni leli, inhlanganiso yamazwe wonke e-Accountability Lab encedisa uZulu ukuba zilwele njalo kusetshenziswa umnotho welizwe ngemfanelo, ibambisane lezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association vethula lolu daba kumabonakude olulesihloko esithi Time Bombs, the Impact of Urban Mining on the City of Bulawayo. Ikhansili ithi kuvele sobala kudokumentari le ukuba abantu abaningi babhekane lenhlupho ezimangalisayo ezidalwa ngamankampani ale migodi kobulawayo. Ukhansila ka-Ward 28 uNtando Dlovu uthi umasipala kasoze aphinde avume ukuthi kwembiwe amatshe aligugu phakathi kwedolobho njengoba kuvela ukuthi kuyingozi kubahlali.
This continue in the critical thing we need to review our politics about mining activity in Abanati, the mining activity, Yaruko, a mining activity proximity of Ibadabana to Izakamus.
Unqoma kakhulu okwenziwe izakhamizi zeCowtree Park ezizimeleyo zalela inkampani yakwele China eLabenmon Private Limited leyi inye ukuba avule imigodi yokugaya isamende eNgozi Mine. Amankampani la acine evunyelwa ikhansili ukugaya isamende eUmvumila eduzane leUnited College of Education okungela zindlu zikaZulu. Umqondisi we-Accountability Lab, uMnumzana McDonald Lewanika, uthi idokumentari abasanda kuyethulela uZulu iveza udubo oluzahlala lezakhamizi okwesikhathi eside.
There are obviously concerns from residents around the pollution.
Obona ngenhlelo kuBulawayo Progressive Residents Association, uNkosikazi Abigail Siziba, laye uthi bafisa ukusebenzisa idokumentari le ukuthi kuhluzwe kabanzi udaba lokwemba amatshe aligugu emadolobheni.
So kusuka lapho idokumentari izasetshenziswa as an advocacy tool kukhulunywa labameli abahlukeneyo.
Izakhamizi zePhumula zikhala ngokudabuka kwezindlu lezambuzi, umsindo kanye lothuli oluthunqa emigodini emba ilimestone duzane lezindlu zabo. UNkosikazi Anastasia Chikuni uthi badlela evalweni ngoba kuhlala kudutshulwa amahola emigodini le. Inyamazana lazo sezibaleka kule migodi le. Umnumzana Trust Mkhwananzi uyakufakaza lokhu.
Izindwangu sezibaleka emsimu zizohlala kade kumlaphango. Sezikunzele zezifika ngekumlaloni.
Banengi abakhala ngothuli oluthunga emigodini okwenjiwa ilimestone. Unkosikazi Thokozile Sibanda uthi baqanjelwa amanga ngabanikazi memigodi le ukuthi ngeke kuqhamuke imikhuhlane njengofuba, i-tuberculosis, ngenxa yothuli olugcwele indawo yonke.
Akukani ozazisizwa ngaphana kuphawuya elathiswa ngoba abantu bayabe bebulawa lesifuba.
Inkampani ye-Walin Quarry yona ithi sincedisa izakhamizi zephumula ngenhlelo ezehlukeneyo ukuze iyamukelwe ngabahlala kulindawo. Isikhulumeli salinkampani, umnumzana Roderick Moyo, uthi babhadala imali yabafundi abalitshumi lesitshiyangalombili 18 ezikolo ezehlukeneyo ephumula. Izakhamuzi zinethemba lokuthi i-documentary ehlelwe i-Accountability Lab izanceda ekwethuleni iziqondiso zomthetho obunjwayo, i-Mines and Minerals Bill, elakho ukuvimba ukwenjiwa kwamatshe aligugu emadolobheni. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingungwele Dube.
Sasidlela evalweni izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa kulandela ukwanda kwezihlakalo zokudutshulwa kwezimuli elizweni lonke jikelele. Kuthi usokhuluma lo usipha lolo daba.
Kumaviki amabili asanda kwedlula kudutshulwe kwabulawa imuli yabantu abayisitshiyagalombili 8 elokishini le-Orange Farm esezansi kwedolobho le-Johannesburg. Laba bantu babulewe ngumnini weshabhini ngemva kokulwa lelunga lalo umdeni ebilifuna ukuthenga utshwala. Ekupheleni kwenyanga uMpandula udutshulwe kwabulawa amalunga emuli alitshumi lasitshiyagalombili 18 endaweni yelusikisiki esabelweni se-Eastern Cape. Phakathi kwenyanga kaMpandula noMfumfu kuphela kulezehlakalo eziningi zabantu abadutshulwe sikhathi sinye, ama-mass shootings, kugoqela abane 4 abadutshulwe eDurban labayisithupha 6 abadutshulwe elusikisiki njalo. Bathithibele ababulawelwe izihlobo zabo. Owesifazane wakwele South Africa unkosazana Lorraine Maisha uthi nguye yedwa lengane emunyayo abasindileyo ekudutshulweni kwemuli e-Orange Farm.
Ngaye ngapha emva komkhukhu ngafika ngalala phansi. Ukulale kwamphansi ngiyambona ngiyezwa la amabhulethi pa 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 pa. And ngiyezwa ukuthi la mabhulethi lawo usebenzisa isibhamu sokuqala. Azaphela wathatha isikhashanyana ngamuzwa uyakhokha futhi washaya. Angikho right namanje angakabhilisi.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi izehlakalo zokudutshulwa lezi zenzakala ubusuku lemini endaweni abahlala kuzo, ikakhulu eHillbrow, Beria laseYeovil, lapho kuhlala khona beZimbabwe abaningi. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Stembe Nkosi Skhosana uthi sekusesabisa ngoba bavikana lalokhu kufa nsuku zonke.
Abaningi abantu beZimbabwe ngempela abadutshulwayo. Sihamba kumaphala almost every week. Abantu bethwala bethwalelwa khonale ekhaya eZimbabwe. Kubuhlungu kakhulu.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Cosmas Ncube, yena othi usizi ukuthi uthola sekulabanye abeZimbabwe abaphathekayo kulobu bugange.
Into ethusa kakhulu le, sobunzima lokuthi sihlanganele labanye senze ulutho sibuthene ngoba awusazi ukuthi sodutshulwa lapho umsedutshwa. Ngesikhathi esiningi labantu abadutshulwa isikhathi esiningi ababoshwa. Yiyo into esabisa kakhulu. Abantu bayaganga kodwa i-rate yabantu ababoshwayo isigange eziboshwayo incane kakhulu.
Konala amaviki asanda kwedlula kudutshulwe oweZimbabwe otshayela imota ye-Bolt eBeria. Zinengi izehlakalo zokudutshulwa kwezizalwane zeZimbabwe ezibikwa mihla yonke nasemalokishini afana eThembisa leSoweto. Umphathi Ntambo ogada lwendaba zamapholisa kweSouth Africa uMnumzana Senzo Mchunu utshaya phansi ngenduku esithi noma kanjani amapholisa azawuqeda du lo mkhuba wokusetshenziswa kwemibhobho ukubulala abantu. Kodwa ke uMchunu uthi lokhu kuzadinga ukuthi umphakathi aphatheke kule impi.
Ndiyanicela bantu bakuthi silo phaya eGqeberha ba amaphoyisa awazoni zangoma awakwazi ukubhula athi kunesibhamu phaya dakulowa musi dakulowa musi adinga thina ukuthi sisebenze nawo besenze umsebenzi wabo.
Ngokusho kwezibalo zamapholisa phakathi kwenyanga kaNtulikazi loMpandula nyakenye bekudutshulwa abantu abangamachumi amathathu lane 34 ngelanga. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Siyazikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Lloyd Austin ophethe uhlangothi lwemelika olubona ngezomvikela kuthi kulobufakazi obuveza ukuba eNorth Korea selihambise ibutho kwele Russia elizalwisana lebutho lakwele Ukraine. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba amabandla aphikisayo kwele Namibia kabafuni ukuba inkampani yakwele South Africa iRandform iphatheke kwezokhetho oluzayo kulelo lizwe. Abakubandla le People's Democratic Movement batshengisele emigwaqweni izolo bekhonona ngokuza ukwenziwa yinkampani leyo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Weziphathelene leMelika kulabanye abathi kuza kuba lodlakela ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lweMelika lonyaka ngolwezi, kodwa kulabathandabuza ukuba kungenzakala lokho kweleMelika. Ukhetho lukamongameli kuncintisana owayengumongameli uMnumzana Donald Trump okubandla lama-Republicans lomsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris okubandla lama-Democrats. Ukuze sihlaziye udaba lolo sixoxe loMnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe olandela ezombusazwe eseDallas, Texas, kunapha eMelika.
Baba Dube, mina ngokubona kwami mbona ngathi akusoze kwenzakale lokhu. Kungathi wethusela okukhona, kodwa ke akusoze kwenzakale. Mbona ngathi imithetho yakhona iyala ukuthi kungaba lodlakele. Lungaba khona, kodwa ke udlakela lokhona luza phanga masinyane luciniswe ngoba kuya ngomkhokheli upresident oyabe ekhona. Ngoba kathesi upresident okhona nguBiden, nguye ophethe intambo kwezamabutho lamapholisa lomvikela welizwe.
Kodwa kuyabe kusijoni eMelika ungaba lodlakela?
Kuzabe kutshengisa sibili ukwehluleka lokwehla kwe-America ukuthi kube lento enjalo nxa kube khona. Ngoba ngithi nxa bekhuluma bathathela kulokhuyana kuka-January 6 okwakuyiko kwakutshotshozelwa ngulo owayephethe ngaleso sikhathi u-Donald Trump.
Kodwa ubona ngani akusoze kwenzakale, kumbe vele kungaba lo mthonsela wakho nje?
Kungenzakala ukuthi kube lo mthonsela wakho, kodwa kangikuboni ngoba abantu labana benza lwana udlakela lolwana luka-2021 abaningi bakhona babotshwa basemajele bonke laba. Mbona ngathi bakubona ukuthi kakulula ukuthi kwenziwe khona kuyani.
Lo ngumnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe olandela zombusazwe eseDallas, Texas, khonapha eMelika. AbeZimbabwe abakule Botswana bahlalele evalweni ngesikhathi umumo womnotho welizwe leli uqala ukutshengisa impawu zokugudeka. Ukhetho oluzayo lwenza njalo isimo lesi sibe sibi kakhulu ebantwini bokuza, kubika umqondisi Dube weStudio 7.
ele Botswana lizaqhubeka ukhetho evikezayo ngesikhathi siziba sibi isimo somnotho esidalwa ungathengwa kwamatshe aligugu amadayimani emhlabeni wonke jikelele. Abadabuka eZimbabwe abahlale elizweni leli bathi balakho ukuthwala nzima ekutholeni imisebenzi. Lo nyaka ele Botswana lithengisa ngamadayimani okusuthisayo amatshe la eyiwo abambe umnotho wakuleli lizwe osokudalwe ukuthi amanye amankampani abike ukuthi kungakhala isigumula emsebenzini. Umnumzana Fortune phakathi wakule Zimbabwe lebhizimusi yokulungisa okufana lamafriji uthi sebeqala ukubona uncipha kwamathuba kwemsebenzi.
Imsebenzi wakathesi isisiba sikesi. I think lakhona singakhaya ukuthi khona kule high unemployment rate ekhona elizweni okwenza ukuthi abantu mhlawumbe begcina sebezenzela nje like on my side, the market is very flooded. Now, all the money I was in Jubilee is in Jubilee. They now go on their own.
Uphakathi uthi lokhetho oluza luzafaka uthandabuza kwabanye ikakhulu abakubhizimusi.
So far angwazi ukuthi kungazala mbunga kuma-elections, but abantu you know when it comes to izinto ezinjalo baba lokwesaba ukuthi mhlawumbe baspende more bengakabikwazi ukuthi bona kahle kahle what is going to be the outcome yama-elections.
Baningi abangasela msebenzi okwamanje kwele Botswana abagoqela bokuza abayidinga nsuku zonke. Unkosazana Simangaliso Dube ohlala eHabron uthi isimo kwele Botswana ngezemsebenzi siyaguquka kusiba lukhuni.
Ukuthi sisawukudla etafuleni kholokho ukuthi sibesebenza sitengisebenzi senza amaphisijobo sisebenza ezindlini but lawo amaphisijobo asatholakali lasezindlini zangkhona imali yangkhona incane. So iqini ngasasenelisa ukuthi senelisa ukuthi sithumele ekhaya siphinde sibhadale nerenti ngapha ngoba into zangikhona lazo sezidura.
Uthi noma isimo sesiguquka kule Botswana kulokho kulobubelo uma uqathaniswa lekhaya. Unkosazana Sindiso Sibanda laye uthi isimo somnotho kulezi nsuku sizatshiya abanye abeZimbabwe bebhekane lobunzima ngoba uzaba lenguquko ngendlela abantu abasebenzisa ngayo imali.
Abantu abavela elizweni leZimbabwe singabakhuthaza ukuthi kumele balungiselele ngoba kukhanya after elections kuza kuba nzima. Isikhanya ukuthi kuzaba wesi kusiya phambili ngoba masikhangele vele kuzaqala ngokuthi uchaye bona laba abavele bezenzela wona ama-peace job lawo. Ngingumuntu nginje ngicabanga ukuthi ukuthi ngiqhathe umuntu azongiwashela, ngingumuntu azongigezisela, ngingumuntu azongi-ayinela. Kungalula ukuthi ngiseve yona le imali imadlana engiyithweleyo ngizenzele lowo msebenzi.
Ele Botswana lona likhangelele ukuthi kube lobubelo ngomnyaka ozayo ukuthi mhlawumbe isimo sokuthengwa kwama-diamonds ingakhuphuka. Kodwa kwakhathesi uhulumende soxwayise izizalwane ukuthi zibophe zigcine ngoba kungela mali kusikhwama selizwe. Okunhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe kwele Botswana uMnumzana Sifa Sithuma uthi ngaphambi kokukhangela umnotho uma kuvele kulokhethwa elizweni abakuza bazibuza imibuzo eminingi.
I-anxiety bakhona ngoba uyabungakwazi ukuthi ngoba noza ngena kuyawina liphi iqembu kuluze lini. Njalo ungakhangela ukuthi iqembu elilazi uyabulazi wena njengomuntu okuze ilona lelo oluthole luze. Ukuthi labo abangenayo nxa bethe bangena bangena kutshoni ngathi you know kumbe kuyini abakuhlelileyo ngathi singabantu bokuze uyabungakwazi. So yes, we are very anxious.
Ele Botswana lizaqhubeka ukhetho lokudinga uhulumende omusha ngolwesithathu ngeviki elizayo kulokufuthelana phakathi kwebandla elibusayo leBotswana Democratic Party iBDP kanye labaphikisayo wona ayethisa ebandla leBDP umlando osebenzana lebandla leZANU-PF ekuphekaphekeni impumela yokhetho. Lokhu sekufake abeZimbabwe emehlweni kaZulu eBotswana ngesikhathi kuthi abanye baphiwe isithupha ukuthi bavotele ibandla leBDP kukhetho oluzayo. Ibandla leZANU-PF liyakuphika lokhu. Ngomqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSiyabona kwele Botswana.
Lokhu ethi Jibele uKheni Dube indodana kaGogo obelodumo uRose Nyathi ongcwatshwe izolo eLady Stanley Cemetery. Lapha uKheni uxoxa loEzachisa Sibanda.
Mama Selehle, angazi ukuthi ngiqalise ukukhuluma ngandlela bantu. Njengoba bengishilo kwamanye amavidiyo, mama ube ngubaba, ube ngumama kimi. Imfundiso yakhe ekade igcwele ubuhlakani. Ngiyayibonga, ingishiye ngisendaweni engcono kakhulu. Nomelele, namuhla. Simfihlile laphana ngishiye ngile themba elokuthi noma ngibhekane lezinhlungu zempilo ngiyakwanisa ukuzinza.
Wena-ke umuntu ofundileyo njalo-ke ule degree lakho le-engineering kodwa ugogo ngumamakho ngiyawufundisa. Njani umsebenzi ngekho mntanami ngena lapha uthezemagedi wafundisa?
umama wamfundisa well ingayithi skill yokudinga imali well i-business yokuthengisa kodwa i-skill ngiyasithakazelela lesi skill ashiye imfundiso sona abantu abaningi bayathola ukuphila kiso abaningi bayaphumelela benza izinto ezimangalisayo kakhulu ngiyambonga umama ngokumfundisa lesi skill ngoba siyaphilisa silethi silo lokho engikuthi ngama people skills you develop people skills at the same time kuyakwenza ube ngumuntu oxhumana labantu abaningi kakhulu iskill esingadisa empilweni umama ngiyamthanda kakhulu ube beyintombi elolaka kakhulu kodwa ulakwa lakhe ngilibone kulithanda kimi ulaka lwakhe belingayisilo lokuthi ngeloku ngizonda kumbe ukuthi amphathe kubi ibiyindlela yakhe yokumfundisa ngaleyo ndlela ngiyakhe indlela eyinithi kuye ngifundile and amboni kulolutho engafisa ukulitshintsha ngesikhathi sisonke entweni zonke amfundise zona.
Lo ngokhenny Dube indodana kagogo obelodumo uRose Nyathi wekhuluma lo ezasibanda weStudio 7 ekobulawayo. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Minjani bathokazi bakithi, minjani ilizwe leli lakithi angeke lize liphumelele ngenxa yenkokheli negovernment yayo ehlukumeza abantu. Kambe shuwa makazovimbela ukuthi amabandla azimeleyo atholiswe izimali ngaphandle kwamazwe nalabo khona manje sokungalaba ama-journalist sokuthiwa khona abakhuluma izona kusho ukuthi bona bahlala nje bacathamela umphakathi nanokuthi bona babheke ilizwe ukuthi umnotho bakhona nemisebenzi bakhona baqakethisa udlame.
Sanibona Sipho Sokwenzi njani emagumbini amanomhlaba wonke kulisa amazwe enduduzo emdenini agogo Manyathi ozesiza angalale ngokuthula ugogo wethu gogo ebesimthanda kakhulu angalale ngokuthula siyacela kodwa nje kwenza ukulungiswa kulabo dokotela namanensi abamnike imedication ye-wrong babotshwe bajezele izenzo zabo ezimbi because nami ngikhuluma kanje yiloba mncane wami owasishiyayo ngendlela efanayo amnikeza imedication ye-cancer engenayo i-cancer yahle yamqedelela yambulala asishiye emhlabeni. Ibuhlungu kakhulu le nto yenziwa ezibhedlela ekubeni ama-medication akhona siyawathengiswa sithengiswa ama-medication arong kunikeza abadala ama-medication arong ugcina belahlekelwa zempilo. Kubuhlungu kakhulu lokhu. Kanti umbuzo wami uthi amadokotela namanensi wona lawo abesenza lo msebenzi umsebenzi lo awupasele noma kanjani ngoba udokotela owazi umsebenzi wakhe angeke anikeze umuntu i-medication erong unensi owazi umsebenzi wakhe angeke anikeze umuntu i-medication erong omethoni fanele bayibhekisise le ndaba nabaphathi bezibhedlela bhekisisani le ndaba bayaphela abazali bethu ziyaphela izihlobo zethu siyosala sizintandane singela abantu abadala ngenxa yele nto ye-wrong medication.
Studio 7 basakazi bethu abahle esimamela iindaba zenu imihla le mihla mina ngidlulisa ukubonga kakhulu ku-Eva iqiniso engilizwe elikhuluma kumama odumo uRose ukhulume iqiniso okudingeka ukuthi amakhansila lamapolitician ayenze okufaneleyo bayekele kuphela ukugcwalisa izikhwama zabo bengacabangeli abantu abansundu abantu abahluphekileyo mayelana ngento yezibhedlela. Lokhwana okube kukhulunywa ngu-Ezra kuliqiniso kunzima ukuthi ungasurviva kulelani lizwe ungenamali. Abazama ukuthi lento bengayithathi ukuthi besokwanda izondo kuyu-Ezra ngendlela ukuthi ukhulume iqiniso. Yila ukhwana okukhulumile u-Ezra liqiniso. Abazama ukuthi basebenzele abantu becabangele abantu abangela lutho abanganayo imali.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Ngingakhohlwa i-live doc yalandela ngesikhathi esilandelayo. Hayi ke sokusala namhlanje isikhathi asavumi. Ulivanisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo Gibbs Dube. Lalelani ke iLive Talk. Yes.